Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 18 ezibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Aba kwenzayo kwakuhambisana, omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwa isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe ngendlela ezinjengazona lelo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla leZANU-PF lekhansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe oweDavos kwele-Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Ngumhlangano oqakatheke owamadaba ngoba osomabhizinisi baye bekhona, abakhokheli bamanye amazwe baye bekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Jos Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu lubahile babu uGande yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwa ngamaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha udindelwe ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye ukuthi e-February abanye bayafakelwa ukuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola besekunzimeni. Njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisana. Omunye uyadindelwa kahle, omunye adindelwe sephiwa isikhathi esipinyiweyo, omunye adindelwe ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana belawo vele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuza ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe so akula umuntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Usokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla lezanu PF leCouncil yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla ukungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi iSpring Cleaning Week ngeviki pheleleyo yahle yavindwa libandla leZanu PF. Inkokheli yebandla leli kuGreen District ekhalane loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa ongekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
Some people is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillors and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do.
Inengi lithi Zanu PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uKhansela Mlandu Ncube usola kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZanu PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana kodwa bengaqhubeka bebengalaleli hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapio Mubirimi uthi iZanu PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Isenzekile ngoba lapha kusiphilela khona thina nje siwansebenzi impilo yami ngikhayele khona lapha engithengisela khona khona la. Babesincede kakhulu ngoba kula lapho esingaqonda khona thina. Ikho lapho esithembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele ukuncane ukukhipha ama 2 rand ohambe toilet. Sine ndawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona apho bomakhelwane nathi sisebenza labo bala ama building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okuthiwa ngabe councilini.
Siphume siye ngaphi into esinzima kangaka? Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgogweni siza kuya nga. Nge lockdown saphosa saferwa ngabantwana saku accepta ngoba kungumkhuhlane kanti sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela ngifanele sisebenze kina singcolisa kubuyi phela imota zamabusiness ezotwalizi kufanele basinike imota ezitwalizi babe sit cancel
aliminyana ngakhulu na
siminyene ngoba wonke umuntu roduwo sonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza kobulawayo uthi ibandla lezanupiyevu libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngamavendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi izanupiyevu ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injingazala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-city council isebenzisa ama-police ze-TRP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolise lidorobho ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
I-council yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho ukuvimba ibandla lezanupf eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngimarestudio 7 kobulawayo, ikhamera ngeza Jesus Banda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. EleZimbabwe limelwe ngabaphathi ntambo abathi umnumzana Mthuli Ncube owezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanyamazwe kunye lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kujera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizimusi bayebekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ngokubona njengani ukungasebenzisa imali ngonanzelelo uhamba kumhlangano enhle ngaleyo. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eleZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Ubona njengani nxa kungela sosizathu esothi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asila mali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi kathesi, amandla kagetsi ayasilela i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi siseve imali singayikhona.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula ezenotho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olweZimsec lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacitshwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu beinternethi lezimlife.com lilodaba lokuthi igqwetha elimela owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani nga po. Tina siyaphila nga pa. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu elizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bakho ukuthi iZANU PF lena iyo eyadubula abantu libalele emini kaBha, yadubula abantu eHarare ngalo yanyaka, yaqeda yona leyo iZANU PF yasifoma iCommission, imklante Commission, ukuthi imklante Commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi iyo na iZANU PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani. Yabanja kodwa benzanga lutho ngakho. Ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi. Imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishoba shobele ngangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana. Wayengabandlululi umzilikazi, wayengathabaze ezansi abajonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphitikezana amashona lamandebele sebayakhandawonye sebathathana bazala ingane mazo kuthi hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele, angazi ukuthi lilandela uphi umthwakazi, ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngexolisa ukuba mude.
Good morning, livo kanjani ke umthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithintwa ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amandebele yithi sine problem kakhulu, amaqembu akithi asiwafuni, abantu bakithi asibafuni. Ukhulume kabanzi ke ngomama Makhuphe, ngathinteka kakhulu, ngacabanga ngathi ukuthi noma iproblem yikithi Mthwakazi. Umthwakazi uyathanda ukulandela emuva, umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu. Manje sisolana namashona, amashona abambene, amashona avotela iZANU PF, amashona azoyivotela futhi iTCCC. Kanti thina sikuphi njengomthwakazi? Vuka Mthwakazi, vuka, vuka Mthwakazi, vuka. Asikhulumeni sisenza Mthwakazi omuhle. Angithi ukuthi abantu bavotela ke amaqembu asesindebeleni kuphela, sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathathela izwe leZimbabwe alisuse lapho elikhona, uyihlazwe likhona, alise kwenye level lapho esizakhona khona ukuthola imisebenzi lokondla ama-families wethu. Kodwa ke asiyekeni ukugcekana nabanye ama-tribes. Mandebele, vukani, vukani Mthwakazi, asibambaneni sibe yinto yodwa, sisapotaneni njengomthwakazi. Siyabonga kakhulu.
Sanibonani njalo ku-Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje ngena phakathi komnyaka. Ayi, uyazi mangithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe, sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho, kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona e-South Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe. Kodwa yona ikhona. Loko ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota. Ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje, sokuyindlela yokuthi kugcine kuthwe lockdown ukwenzela ukuthi kuvoteni laphana. Hawu hawu, sonke siyazi ansithini nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapha emalangeni okuvota lizozwa yabe ziqanze yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho ukuze sokuthiwa lockdown. Kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebe-controller ukuthi livota kanje. Mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into le evu corona le eSouth Africa laphezwe ekuthiwa iqhamuke khona asikezwa kukhulunywa kukhulunywa nje kahle ukuthi abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo osivakela kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni and leyo ndlela futhi sihle aba indlela yokuthola ingena njalo lapho isilonda sesivuleka la isilonda sesivuneka impedo sokumela ingene phakathi kwesilonda ihibolise konke so that nxa sekusondela amalanga okuvota kuphelile licela linanzelele khonapho abantu abadala linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani
salibona 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 bondlela zimhlophe bondlela zimhlophe ku studio 7 siyabulisa sibulisa sisegoli kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamathebeleland thina inzalo yethu ise elupane siyacela nje ukuthi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asupporteni iEMRP asupporteni iEMRP sifaka amakhansela sifaka amameya sifake noma yini esibona engasiza ukuze sigweme abantu basesishona ukuze bangagcwali kakhulu emathebeleland asivotele lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole lenkosi salokhu umnankosala ukuthi uKing Bulelane engene kodwa ke thina asiloleni amalungelo ethu ukuthi until size sibe lenkosi so siyabonga kakhulu sicela ivotele iEMRP iMthwakazi Republic Party lindlulisele umlayezo lo kakhulu kakhulu kontu kamili lodlulisithi happy new year kini lonke abasakazeli lapho ko studio 7 abakithi siyabonga kakhulu mina ngizolela uPane eSelimpole eKabela singuNdlovu siyabonga
vukani bantu bakithi vukani vukani bathwakazi vukani okhulumayo uPG engicelayo kini bontu kamini inkomo ngicela lidlulisele umlayezo kubantu bakithi abe lokho nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi beloku belandela abantu baseMpumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi sokungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje nivusela amashona ene yini eliyenza ukuthi ne amashona esidelele kuyibanga le sicela liphume into yenza amashona abantu bakithi CCC yini CCC kimi kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esinyama hlakaniphani isizwe esinyama le nto le basihanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe lombuso ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele ukungokwenu kambe sibili ungathatha enye indoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho kusasa maso uzala amahlongandle ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi abantu bakuhlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona
sanibonani sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi be-studio 7 umhlaba wonke jikelele ye hayi okhulumayo lapha lishagwada elikhulu esigabeni kwelase Plumtree ukhanyani Ncube ye yazi ngizindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona ingundebele ingazi ukuthi ungundebele ubani njengoba undebele bebaningi kangaka egxeka abantu abasola obelieve gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba abantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayinganihlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha lelo so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo eziright angibonge amen kuleyo ndawo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe lemelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le The House osokusenziwa ngabebandla lama Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama Democrats lalikhokhela amadale womabili ele The House lele Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukalwezi ama Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho wemelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwana le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsir. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke, ipetrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela ipetrol sekukhwela yonke into, kungakhwela idiesel kukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswele abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalethe lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-million zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe lemelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu, bathi hayi, athi lokhana bathi hayi njengalokhu. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise enxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abotshwe uqolo. Ngiyaphinda njalo ke sikhangele lezo ngezayizolo, sikhangele zalamhlanje. Amagqwetha kwele-South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni. kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwebandla lezano PF lekansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.